Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mfakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 2 Nhlangula 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ummeli welemelika eZimbabwe obebizwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale kwelemelika kumbe phetheya. ELeSouth Africa lehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo, kodwa inani labatholwa belegcikwane leli kulelo lizwe lokhu liqansa.
Angibonge mbamisa ngesilungu bathi the worst is yet to come.
Inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa isikhweze isicelo sokuthi abaphindela ekhaya behlolwe igcikwane le-coronavirus phambilini kokuya endaweni zama-quarantine centers elizweni ezibikwa ziminyene njalo zingahlanzekanga kungela kudla.
Kuyasethusa kakhulu ukuthi abantu abasuka lana kwele South Africa labasuka eBotswana bebuyele ekhaya yibo abaningi abatholakala belegciwane le-COVID-19.
Igqweta likaMnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, uMnumzana Thabani Mpofu linele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Melika eZimbabwe uMnumzana Brian Nichols obebizwe ngumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka isola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale kwelemelika kumbe phetheya. Umoyo ubize uNichols ukuthi azochasisa amazwi omcebisi kamongameli Donald Trump uMnumzana Robert O'Brien awukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe akhanya ijabuliswa ikutshengisela okulodlakela okuqhamuke kwelemelika kulandela ukubulawa lipholisa okonsundu uMnumzana George Lloyd lipholisa elamkhama ngedolo waze wafa. Embikweni awethule ngemva komhlangano wabo, uNichols uthe ukhuthaze uhulumende weZimbabwe ukuthi achiyane lomkhuba wokwephula ilungelo likaZulu ebopha abantu mahlayana abanye benyamalala, esipha umzekeliso wabesifazane abathathu bebandla le-MDC Alliance ababikwa babethunjiwe kumaviki amalutshwana asanda kwedlula. ELeSouth Africa selehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela umemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo, kodwa inani labatholwa belegcikwane leli lokhu liqansa. Ukwehlisa izinga leli lifike ku-level 3 kutsho ukuthi sokuzavulwa amanye njalo amabhizimusi lotshwala soluzavunyelwa ukuthengiswa. Bekulendwendwe ezinkulu kakhulu ezabantu abathenga utshwala. Lokhu kwenzakala lanxa inani labatholakale belegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe selisedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu, 34,357, kwabhubha abangamakhulu ayisikhombisa, i-705. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezalane zezwekazi le-Afrika ezihlala e-South Africa, e-Africa Diaspora Forum, uMnumzana Vusumuzi Sibanda. Sambuza ukuthi usibona njani isimo esikhona kathesi kudaba legcikwane le-coronavirus kwele-South Africa.
Angibonge mbamisa ngesilungu bathi the worst is yet to come. Isona isimo esikusona njengamanje eMzantsi Afrika. Masibheke izibalo, kukhona izibalo zikhuphuka ngendlela emangazayo, okusho ukuthi ngalesi sikhathi abantu abathestwa iningi labo kuvele kuvele sobala ukuthi cha igcwane likhona kati noma ungameli nethemba lakhe lisebenza kwi corona lalo belishilo vele ukuthi cha i lockdown yayikhandelwe nje ukuthi ezimelane nempilo ake ngithi umkhandlu wezempilo uzilungiselele ukuthi abantu mabegula bathola indawo ezikulungele okufana nemibhede ezibhedlela ne equipment engabe idingakala. Kungakho ngithi mina okwamanje lapha eSouth Africa empeleni izinga elabantu abaphathwa abatholakala banegciwani le corona kuthi ukuthi selithanda ukukhuphuka kakhulu kanti nelani lalabo abashonayo.
AbeZimbabwe abaningi bayaqhubeka belokhu befuna ukuthi babiselwe ekhaya. Sikhuluma nje sizwa ukuthi wabakhona abanye abafikileyo izolo. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani njengoba yona i-lockdown isiphela kodwa abantu belokhu befuna ukuthi baye ekhaya. Kungakuhamba njani?
Isizathu esenza ukuthi abantu abaningi abeZimbabwe batholakale belokhu befuna ukuphuma lapha eSouth Africa besiye ekhaya ngathi mhlawumbe zimbili. Esokuqala ukuthi balambile laba bantu nethuba lokuthi bathole mhlawumbe indlela yokuphila alilihlanga ngoba iningi labo lisebenza emsebenzini yokuzenzela lokho esikubiza nge-informal sector okusho ukuthi abanawo amathuba okuba semsebenzini kanti futhi iningi labo kalizange lithole nemali lezo bezikhokhwa nguhulumeni ezikhokhelwa laba abangasebenziyo kumbe ezikhokhelwa laba akade besebenza okubizwa nge-UIF abazange bafinyelele ukuba kuthole lokho ngoba uhulumeni ulokhu edonsa iy'nyawo ekunikezeni abantu bangaphandle leyo mali. Kanti ke futhi okwesibili sizwile ungqongqoshe owezokusebenza uThula Sinxese sezwa kanye nabanye abathile bekhuluma kakhulu malungana ngabantu bokuza ukuthi uhulumeni kanti sizwe futhi nongqongqoshe wezezimali enyangeni edlule bekhuluma ngokuthi abantu bokuza abantu bangaphandle kufanele ukuthi izinga nenani labo abasebenzayo emankampani la eSouth Africa lehliswe. Siyazi ukuthi abantu abaningi abaseZimbabwe basebenza kuma restaurants. Sizwileke ukuthi uhulumeni ukudlulisa nongqongqoshe wezimali bazobheka kakhulu kuma restaurants ukuthi inani labantu abasebenza lapho ababuya ngaphandle lingakanani ukuze lehliswe. Kungakho kungeke kusimangalise ukuthola ukuthi abaningi sevele babona ukuthi cha amathuba bangathi ahamba shabalala ukuthi baphinde bathole ukusebenza la ekhaya. Kungakho sebevele bebaleka kanti ngeke sibasole futhi laba bantu ngoba uma sikhumbula cishe ngompandula ngonyaka ophelile kusiya kumpumpu abantu bokuza abaningi baye bahlaselwa lapha eSouth Africa behlaselwa emisebenzini nasezindaweni ezithile ukuthi bahambe kanti njalo futhi ihlebeza nenkulumo ezihambisana nalokho sesiqalile okuhamba ezibhebhethekiswa yilokho okwenziwa nguhulumeni. So abantu abaningi bayahamba nje ukuzilungiselela ukuthi babalekele lokho abacabanga sokungavele kwenzeke nje manje ngesikhathi kuvalwa lento ye-lockdown kuthiwa iyaphela.
Iningi lalabo amavela khona ngapho eSouth Africa nxa lifika eZimbabwe litholakala lilegcikwane leli le-coronavirus. Kungakutshengisani lokho?
Iningi labantu ababuya la eSouth Africa ngempela litholakala ukuthi linomkhuhlane kumbe selinegciwane leli le-COVID-19. Lokhu kungenxa yokuthi abantu basuke sebefike ekuthini bayotestwa ngoba nakho mabephuma amabhoda befika kwamanye amazwe kunomthetho ukuthi abantu kufanele baquarantine batestwe kanti mabehleli bengatestwanga akekho ozokwazi ukuthi bayagula. Lokhu kusikhomba ukuthi abantu abaningi abahleli lapha eMzansi Afrika abahlezi ezindlini zabo banalo leli gciwane kodwa kabakaze bayotesta kuphela okungasikhomba ukuthi okungaba luphawu nje lokuthi isimo sibi iningi labantu linalo leli gciwane le-COVID ngaphandle kokuthi abakatestwa.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Sibanda, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zezwekazi le-Afrika ezihlala eSouth Africa, e-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseJohannesburg kwele-South Africa. Kolunye udaba olufanayo, inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa ithi isikhweze isicelo kusigodlo seZimbabwe kulelo lizwe ukuthi abaphindela ekhaya behlolwe igcikwane le-coronavirus phambilini kokuya endaweni zama-quarantine centers elizweni ezibikwa ziminyene njalo zingahlanzekanga lokudla kungekho. Iningi libikwa selibaleka kulezi ndawo njalo inhlanganiso yeZimbabwe Association of Doctors for Human Rights izolo ikhweze udaba lokuthi kungcolile kuma-quarantine centers njalo abanye bengathola igcikwane le-coronavirus. Umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena yisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. uMabhena uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okunengi ngalolu daba.
Kuyasethusa kakhulu ukuthi abantu abasuka lana kwele South Africa labasuka eBotswana bebuyele ekhaya yibo abanengi abatholakala belegciwane leCOVID-19. Kusikhathaza kakhulu ngoba lokho kuyatshengisa ukuthi kulabantu abanengi abangafinyelelwa nguhulumeni weSouth Africa ukuthi abateste ukuthi balalo yini igciwane lelo. Esiza kukhuluma le embassy yaseZimbabwe ngomvulo yokuthi kumele kube lendlela ukuthi abantu bengangena ebhasini baqale batestwe ukwenzela ukuthi kwaziwe ukuthi phakathi kwabantu abasebhasini bakhona abalalo leli gciwane. Ngoba nxa kuyinkuthi abantu basuka ebhasini bangena ebhasini kungaziwa ukuthi balalo leli gciwane bahambe ngebhasi baze bayofika endaweni lokuthiwa yi-quarantine eBedbridge. Kutsho ukuthi abantu ababatshayela ama-passport abo e-border basengozini othi labo bathole leli gciwane. Abantu nxa bebanjwe ngapha ukuthi bale gciwane le-COVID-19 awusamelanga bangene ebhasini, kumele bangene ngapha ezibhedlela zangapha kumbe bangene ku-quarantine ye-South Africa batheste kuze kuphele leli gciwane yingkhona bezahamba. Yikho esibona ngani kunganceda ukwehlisa ukuthi abantu abaningi babe lawo leli gciwane.
Inhlanganiso yakho ithini ngalabo abasuka bebaleka kuma quarantine centers lesimo esikule indawo?
Lokho ngabe kusenziwa ukuthi isiphatho lapha bakhona kasilunganga kumbe akula kudla, ngabe kulezindaba kulezinto eziningi ezenza ukuthi babaleke. Yikho sithi uhulumeni kumele anike abantu ukudla abaphathe kahle labo abantu ababahlale ku-quarantine. Ngoba nxa umuntu eku-quarantine ezetholele ligciwana bese baleka ku-quarantine useseyathelela bomndeni bakhe wakhe lalabo futhi adibana labo. Thina-ke njenge Zimbabwe community in South Africa kathikaze sibizwe nxa abantu behamba bengena emabhasini ukuthi sibe le nkulumo labo sibachazisele ukuthi uhamba njani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabhena, umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabwe community in South Africa. Ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Kunjalo nje, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance, uDokotela Felix Magalela Mafa, uthi ibandla lakhe liyasola ukuthi uhulumende ufuna ukuvula izikolo ngesiphangiphangi, njalo lixwayisa abantu ukuthi balandele izixwayiso zokwenqabela igcikwane le-coronavirus.
Ngoba mbona abanye lokhu bengavumi, bengakholwa ukuthi umkhuhlane lo ukhona. Kakhulu laba abanathi utshwala, lokhu benathi sidala besithi cwi ndawonye. Sihambile sabona sibili ukuthi kuzaba nzima njengoba sisizwa nsuku zonke ukuthi COVID-19 sekulabantu abaningi asebebanjwe ngumkhuhlane lo abavela emazweni. Yikho-ke sesizama lathi ukuthi sincedisane lamanye amazwe labantu bonke lama-civil society njengabantu abafuna ukuthi abantu bethu baphile. Njenge-MDCA ethungamela ngubaba uThamisa sithi asilandeleni okufundiswa ngabezempilo zokugqoka amamaski, abanye batiza yeke, abanye badinga amatomu. Sinanzelele njalo ukuthi thina esinathayo sinatha utshwala besintu, lokho esinatha sindawonye yini njengabantu esithandanayo, mbe omunye laye ulembenge yakhe laphana, ulesitsha sakhe laphana, noma inkomishi yakhe laphana. Sihambile sabona ukuthi abayathenga abantu utshwala ama-hot stuff banatha bonke embodleleni. Siyakwazi na ukuthi umkhuhlane lo ungena ngomlomo, ngamakhala, ngamehlo.
Manje lithini ngezikolo lamakolishi osokuzavulwa?
Kuthiwa izikolo sezizavulwa ngamaseshini ngamaseshini. Kambe umntwana uzafunda egqoke isayeke yini noma imaski? Uteacher uzafundisa yini egqoke imaski? Abantwabethu phela ngabantwana abavele ezindlini zobuyanga, esithi ngesiNdebele bavele ezindlini ezimpofu. Abalamoto ezasuka emzini, emzilikazi ye bachiye isikolo, bazahamba ngenyawo bahlangane bathi bafike isikolo vele sebethelelene umkhuhlane. Utitsha laye efike ubambe umkhuhlane, na umntwana iphuma ngkhaya ehambe endlini ingakibo ifike ekuthelile abangakwabo sizabona ukuthi singayekeli kunanzelela khonapho ukuthi izikolo zifane zivule kuphela sokulento zonke ezifaneleyo hathi ukuthi sesiphonga ukuthi abantwana bayebhala babhala iform 4 engaze ibhala iform 4 sefile kunceda ngani yikho ke sithi qaphelani okuluma indlebe ngowakho okukeka indlebe ngowakwena.
Hello, ngudokotela Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni losithandekile mhlanga uStudio 7 ekoBulawayo.
Yebo yebo yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa ukuba lingene kuhlelo lwabatsha olwe Deep Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 p.m. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we-coronavirus. Saphatha njalo udaba lodlakela oseluqhamuke eMelika lokutshengisela kwabatsha bekhonona ngokubulawa konsundu umnumzana George Floyd ngamapholisa amhlophe esigabeni seMinnesota. Ngendlela abasakhula beMelika baziphatha ngayo kulolu daba kukhona okungafundwa ngabatsha beZimbabwe na silusize ukuthi alisoze lene lisi ungena kuhlelo lolu ngocingo njengensokweni noma kunjalo zilukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khonapha kuStudio 7 ngo-8 ntambama.
Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabane Mpofu, lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Umpofu wetheswa icala lokusayina amaphepha alegama lomuntu ocatshangelwa ukuthi ngowamanga othiwa ngoSimbarashe Zuze. Amaphepha la ayengokuthi umthethwandaba ulalele idaba lokuthi umtshutshisi welizwe umnumzana Kumbira Ihotsi axotshwe umsebenzi. Isikhulumeli sebandla le-MDC unkosazana Fatsai Mahere uthi lolu daba ngolwamanga njalo lo ngumkhankaso okuhlukuluza iziphathamandla labasekeli bebandla njengalokhu okwenzakale kumaviki amabili adluleyo kuze kuthunjwe abathathu abesifazana abagoqela unkosazana Joanna Mamombe olilunga ledalela eParliamente. Umpofu ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba namhlanje. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicles lithi inani labongikazi abatholakala belegcikwane le-coronavirus esibhedlela sempilo koBulawayo seliqansile kulandela ukutholakala komongikazi oyedwa elegcikwane leli labantu nje mathupha ababili. Leli phephandaba lithi umholi wesibhedlela uDokotela Solwayo Ngwenya uvumile ukuthi inani labongi abaligcikwane leli liqansile kodwa akathandanga ukuveza ukuthi mpela bangaki. Iphephandaba le-Herald lithi kulezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni ngesonto ezingamakhulu amabili 223 ezisiwe emahoteleni okugcina abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Abanye bahlala ehoteleni le-Rainbow Towers kuthi abanye bafakwe e-Bront Hotel khonale eHarare. Lesizwe amazwi eno lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Sarbonani, sarbonani, antwana bomhlabathi, bantwana abaphilayo, siyabonga. Sibonga kakhulu inhlelo ebasakaza abahamba umsebenzi ngendlela esizoda emnandi yabo. Sibingelele izimuli ngokushiyana, angilibali lapho engikhona ugogo wami, umama wami, wami, ongizalayo mina. Ngicina tunjana unasitwala, unjani gogo, ngithanda ntandi konke eZimbabwe, nabantwana bonke. Yeah, abantu abaphephe ngandile iziqondiso zabezempila kahle phile siphephe kulolu bhubhane bakithi aphelile abantu abaphephayo bangithi lisile Ngilandele izikondiso zona zezijonga zempila zaphila. Inkosi khona sikhuleke ezindlini amathethi ndona ngasangeni. Nani ningabaleki. Yazi ningamabhoda jumpa labaleka ngabo kuma-quarantine center. Abantu bayasuka kuze ekhaya bese bale icawa nge-21 days ehlezi egangeni. Sebale ungabaleki hlala khonapho udle khonoku ukhona ngoba sisebenza kakhulu kwesilakho kwesilakho ema-centers ethu. Ngani phephile bantwana ngoba nanku kepha ekhaya abantu ababuya lakho. Yini elizila phandle kwelizwe. Vumani ukubana nilandele izixwayiso zonezo lingenzenwa amahlongandlebe. Ngoba amahlongandlebe lingafika kithi lapho esikhona. Iyazithelela ubhubhane vubani ukuthi zihlale khonapho ema-quarantine centers. Ngibanje nxakubanjwa ngaphepha abantwana lingethuki. Sisemhlabeni Jehova ukhona. Zime ndikuthandayo. Umove nikangwenya khonapho edaluwa.
Yebo, siyalibingelela abadala be-Studio 7 ngapho. Mina ngami kama Mpofu kade siyomangala ma sikhangelela abantu abantu bengabusa abantu njenge-MTC Alliance inkulumo zikaSiqetha Mfundo uNkululeko Sibanda njengondoda ebuntwini asizikhangelela inkulumo ezinjengazona lezo okuthukuthekelayo nokucaphuka nokuthethisa abanye abantu thina njengabafundi sikhangelela ukuthi lena abamabandla babe nesimo mpela betshengisa ukuthi bazoba ngabokhokheli abahle bakusasa njalo uma bengalandela i-constitution yephathi ne-constitution yelizwe bazabusa abantu abanjani phela ngezinye indlela abazatshiyananga nomgabe so ke uJamisa akazehlise ngaphansi kwetetondaba ekhodi ma yena ebona ukuthi unosekelo kabahambe ku-congress ebona ukuthi nxa ewina khona ngale ozawina ezilonga ekhethwe ngokwasemthethweni nobukhokheli bakhe buzakubusiswe ngunkulunkulu kodwa ke nokho kwama
usisizwa bakethi kuthiwa abantu ke umkhuhlane usanda khonapha zesifike kobulawayo abantu babotshwa bebotshela amamaski kodwa lo mkhuhlane nasiyakubona kuthiwa abantu sekulokhu kuvalwa ngakho khonoku kuthiwa kule ikorona ngapha ezimbabwe vele kabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane sizwa ngakho khonoku kuthiwa abantu beke bebanjwa bebanjwa umkhuhlane esingawuboniyo ya linjani bakethi okhulumayo ngudube enkayi hayi thina sesithule nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi umsebenzi uvaliwe wonke sasikwenza njengoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni manje i-government isiziphethe iimota zonke zabanikazi sasisebenza kizo ukuthiwa zibe ngozuko zonke so sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapho kade kuthola khona imali so asisakwazi ukuthi khathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni kumbele ngasiphathisa bakuthi hhayi sesulubonile udubu
lawo ngamazwi enu lina balaleli bethu enisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 isikhangele esivela ngapha kwele Melika ekuqhubekeni kokutshengisela okulodlakela emadolobheni ambalwa ele Melika umongameli Donald Trump uthi abazatholakala besenza udlakela bazajeziswa kabuhlungu uTrump wethule lamazwi ngemva kokwethekelela enye isonto eyahlaselwa ngabatshengiselayo laba bayitshisa uTrump uthe inkulungwane zamasosha zizakuya emadolobheni alodlakela. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane le-coronavirus ngapha kwele Melika lokho liqansa. Lokhu kwenzakala sokusele inyanga ezinhlanu kuphela ukuthi kwenziwe ukhetho lokudinga umongameli. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe ngodaba lokuthi uTrump uzanqoba na umnumzana Joe Biden kukhetho oluzayo.
UJoe Biden angazi ukuthi i-politics ye-America ungani iyaphica kancane ngoba okakathesi mina kimi kunzima ukuthi ngisho ukuthi uzaphumelela kumbe kaphumeleli. Mbona ngani uqakathekile kumele ukuthi akutshengisa abantu ukuthi sibekwazi ukuthi njengoba inezabe iphambili kwetikiti ngemva kwetikiti ngubani ngoba lakho khona ukukhona ukuqakathekile engathi nxa esiyadinga umuntu ongemva kwakhe engumuntu ongathandwa ngabantu abanye abantu bazatshele njengamihlala nisithi ukuthi mina nxa engayekela ukukhetha umuntu ongumama kumbe kwesinye isikhathi akhethe umama ongumuntu omnyama ngizaba lokuthanda buza ukuvota so ziningi izinto ezisiminyayo ezingamnqabela ukuthi angawini kodwa kwakathesi kusiya ngokuthi umuntu osesikhundleni ogijima oncintisana laye ungaphi ngibona ngani nxa angahlakanipha laye akhulume ngokuhlakaniphileyo edinga abantu abangaguquka kwelinye kubandla leliyana kumbe ababevotelele ubaba ukhona okhona kathesi ukuthi bamvotele ngibona ngani angaphumelela but kulomsebenzi omkhulu okumele wenze
umongameli Trump yena ke ubona njani amathuba akhe
undoda kuqina lo okhona embusweni ha into ziyamandela ngendlela ezimandela ngayo kumbe kwesinsikhathi ngendlela laye abamba ngayo izinto ezenzakalayo ukuphumelela ngaphumelela ngoba ipolitics yonke iyafanana emazweni awukhathalekile ukuthi kuliphi ilizwe bakhona abanye abambone senza kuhle abamkholwayo sokuzayo ukuthi bangaka abazabele ukuba embona esenza kuhle abamkholwayo ababevele bemvotele ewunye mbona ngani kuza kuba nzima kuye ukuthi ngomnyaka oqala ivotelwa wavotelwa ngabantu ababengamazi izenzo zakhe bathekela simzame simbone njengoba wayengumuntu ongekho kupolitics kanti sokuzayo ukuthi izinto zakhe azenzileyo lezi yini njengomuntu wavotele engaziwa ukuthi zilokhu zifaka abantu abaningi ekukhangeleleni ukuthi uza kwenza ngcono kumbe besabe ukuthi hayi nxa yenze kanje wavoxa kusesaqalisa manje nxa singamfaka iminyaka iminyaka emine elandelayo kuza kuba njani lapha kunzima lapha kulubaba lo sizabona ngokuya kodwa njengoba ngitshilo nje ukuthi ipolitics yeAmerica iyangiphica ngoba kwesinsikhathi anzengazi ukuthi kuyini okukhanga abantu ukuthi bavotele umuntu enxanye mina ngingabona ngezinye indlela kathi bakhona abantu njengoba lapha kwesinye isikhathi sijayele ukuvota ngombala abangacabangi ukuthi hayi lo umuntu lo usenzele kuhle thina abombala wayekhekela simbisele kumbe abakhulu laba abamabhizinisi amakhulu laba abenzele kuhle bathi hayiyekela simbisele usenzele kuhle laba amachurchi uyabatshela ukuthi ngilenzela kuhle so nxa abantu bemachurchi bevuma ukuthi benzela kuhle labo bazamvotela yikho lapho kulenkinga khona kodwa ngingazi ukuthi angaphumelela kodwa kukhanya kuza kuba nzima
uNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leWashington State. Kwi hlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo umeli welemelika eZimbabwe obebizwe ngumphathi ntambo ezobudlelwano lamanye amazwe omnumzana Sibusiso Moyo uthi uhulumende welemelika uzaqhubeka esola ukwephulwa kwelungelo likaZulu kungakhathalekile ukuthi kwenzakale welemelika kumbe phetsheya. Ele South Africa lehlise izinga lokuvalwa kwelizwe phansi kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus izolo. Kodwa inani labatholakala belegcikwane leli lokhu liqansa. Igqwetha likamnumzana Nelson Chamisa, umongameli webandla le-MDC Alliance, umnumzana Thabane Moyo, lilele esitokisini kulandela ukubotshwa kwakhe izolo esetheswa icala lokuqamba amanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.